Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla zimashumi mabili lantathu ngomabasa 2017 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwe-MDCT eMelika luthi luyawusekela umanyano wamabandla aphikisayo osungulwe ngumnumzana Morgan Tsvangirai, umnumzana Walshman Ncubelo, nkosikazi Joyce Mujuru.
Siyakwamukela kakhulu sibili lathi njengeprovinsi yalapha eMelika. Ukubambana into eqakathekileyo kakhulu.
Ukulwisana kuyaqhubeka kubandla leZANU-PF, icele le-G40 selikhanya lisehlulwa ngelikamnumzana Emmerson Mnangagwa.
Sokutshengisela nje ukuthi sokulokubhidlika ngoba vele umnumzana uMnangagwa kukhanya vele inzipho zakhe vele sezitshontshile ebukhosini.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwe-MDCT eMelika luthi luyawusekela umanyano wamabandla aphikisayo osungulwe ngumnumzana Morgan Tsvangirai, umnumzana Walshman Ncubelo, nkosikazi Joyce Mujuru ngeviki edluleyo. Umqoqi wenhlelo ze-MDCT eMelika, umnumzana Muzi Ncube, uthi ukubambana yiyo yodwa indlela okungakhitshwa ngayo iZANU-PF embusweni ngomnyaka ozayo.
Siyakwamukela kakhulu sibili lathi njengeprovinsi yalapha eMelika. Ukubambana into eqakathekileyo kakhulu, and kumele sinanzelele ukuthi khona into esilwa layo i-animal ye-37 years lokho ibusa iZANU-PF. Sesehlulekile in 37 years as individual opposition parties. Ngoba iZANU-PF singene yaqila yenza konke kwenzayo. So it is very important ukuthi sithi singena ekhethweni luka 2018 singabantu beZimbabwe versus ZANU-PF. It is the only way victory is certain, because sonke siyabe singabantu beZimbabwe sibambene sifila lento eyodwa. So siyabe sonke sijonge into eyodwa, sikhangele ukuqilwa kweZANU-PF. Angeke iphumelele nxa kuyikuthi abantu bonke abeZimbabwe bebambene besilwa la iZANU-PF. Siyakuthakazelela kakhulu lokhu, ngoba ukubambana into eqakathekileyo kakhulu, and ukubambana kwakhona lokhu sifuna ukuthi nxa sesiwine lama-election ka-2018 kube yinto ekhontinywayo ukubambana kwamaZimbabweans, because for the past 37 years besilokhu sisilwa singabantu esehlukeneyo. Sifuna ukuthi from 2018 amaZimbabweans atshengisele ilizwe, amazwe wonke jikelele ukuthi singabantu bothando njalo siyathandana. Sifuna ilizwe lethu lithuthuke ligcine liyiSingapore of Southern Africa as an IT hub of intellectual smart people who have developed and taken their country from a regression to a progressive country.
Kodwa iZANU-PF Ncube ithi lidlala ngesikhathi elikwenzileyo kufana lokuhlanganisa u-0 lo-0 uphuma lo-0.
iZANU-PF vele ngamazwi ayo awe-propaganda ye-37 years ago ingathini vele Mr. Nkomo? Asiyitshengisele ke iZANU ngo-2018, sizayitshengisa iZANU ukuthi ukubambana kwethu kwabantu beZimbabwe yikho okuzayinqoba. Sesakubona kusenzakala konke kubo Zambia, labo Senegal, labo Japan, amazwe amaningi abambanayo akwanisa ukuthi akhiphe abantu abangama-dictator abanjengabo Robert Mugabe bebambene. Yikho esikwenzayo thina amaZimbabweans, and sikhangelele ukuthi ngo-2018 sizanqoba kakhulu sibili, siyitshengisa iZANU ukuthi khona you are gone for good.
Umnumzana Muzi Ncube ngumqoqi wenhlelo ze-MDCT eMelika. Ukuhlaziya umanyano lo sixhume incwethi kwezombusazwe, umnumzana Nkululeko Sibanda.
Ngibona ngani kuyisitshengiselo esihle kakhulu nxa ukuthi amabandla omathathu la abambele emathathu elungiselela ukuthi angene kukhetho lomnyako zabe kuyinto eyokuthi wonke umuntu owazi yakwenzayo becabanga ukuthi kufanele yenzakale. Udubolo sesekhona ukuthi umbambano wabo awukaphumeli egcekeni ukuthi kukhanye ukuthi yikubambana kwamabandla emathathu kumbe emane kumbe emahlanu kumbe kubambana kwebandla le-MDCT le-MDC kuwancele kube lokunye ukubambana futhi kwelinicele kwe-MDCT nonkosikazi uMduru. Mbone ngani khonokho mina kungaba uludubo kakhulu nxa yokuthi kungakacubungulwa. Kodwa ngibuye ngibe lethemba lokuthi njengoba bechile ukuthi bona basesele ndawo izinto abafanele bakhulumisane ngazo kumayelana lokubambana kwabo lokhu besiya ekhethweni lokumanyana kwabo lokhu besiya ekhethweni, mwani mhlawumbe bazalungisisa zenezezinye zendaba ezingakabi segcekeni ukuthi zilungisiswa njani. Bekungaba kuhle kakhulu nxa kungaba yikuthi sizathi sesifika esikhathini sokhetho umbambana lowu usungumbambana esegcekeni ukuthi ngasombambana nowamabizo namagama kodwa ikubambana ukuthi wonke umuntu oselwela ilizwe leZimbabwe.
Lubana ethe abambana amabandla la lamanye angakangeni aphikisayo amisana leZANU-PF ngomnyaka ozayo ebambene ubona izala nkomona.
Ngibona ngani mina ithuba lokuthi elinye ibandla kumbe omunye umanyano ongasu owabantu bezanu ukuthi uthole impumela kukhetho oluzayo luka-2018 umkhulu kakhulu, ngoba nxa sikhangelisisa kakahle kusukela mhlawumbe ngo-1980 ibandla likapresident uMgabe leZANU-PF belihlala lithola lihlala liwinile lithokoze kakhulu ngesikhathi sokhetho ngenzeka ukuthi bethola amavoti ukuthi afika mhlawumbe i-1.6 million uTsvangirai waka wafika kubo 1.4 EMDC sabambene njalo kukhetho lwedlule ungahlanganisa amabandla wonke lamancane abedlulile laphi izalo elihlala ifika khona. Ngakho kutshengisa ukuthi ithuba lokuthi angadlula nxa ebambene njalo ngo-2018 liba likhulu kakhulu. Ngibona kuyinto enhle kakhulu engaletha inguquko elizweni.
Umnumzana Nkululeko Sibanda uhlaziya ezombusazwe sixoxe laye ekwelebhilithane. Ukulwisana kuyaqhubeka kubandla leZANU-PF phakathi wecele le-G40 elisekela unkosikazi Grace Mugabe lelisekela umnumzana Emerson Mnangagwa ele-team Lacoste. Kodwa kukhanya ele G40 selibandezelwe kanzima, nanku ilunga lalo umnumzana Xavier Kasukuwere selakho ukuxotshwa ebandleni kungela lo yedwa owe G40 omlwelayo. Kambe kungaba yikutshabalala kwaleli qembu na? Sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Uma ulalele ezinye iziphumi zeZANU-PF zikhuluma zithi khona into le yamabandla le yama-factions yakula kuthiwa khona umlwi wakhona ukhrezela yithi thina abantu ama-commentator lama-journalist kodwa bona bayazikhulumela kodwa kukhathesi bathi bona bafuna ukumxotsha ngoba-G40 bona vele abanye bakhona bathule ngoba vele sebejike ngaphansi kwesitimela khona vele abasenandaba laye hhayi bayemvila ngoba nxa yena uGrace Mugabe ethiwa nguye usiba lukhulu owe-G40 uMgabe phela wazama ukuthi amvile laphana uSakhathukwere bangathi uyavalavala indaba yaphindisa amaphepha akhona kakafika kodwa khathesi bona kungcono samthekile ngaphansi kwesitimela ngoba hhayi umfula wakhona sigcwele kakhulu.
Osandi Moyo labo mahoka labo baxotshwa ezikhundleni zabo njalo banakanelwa ukuthi ngamalunga eqembu le-G40 akekho okuleli qembu owawuvulayo umlomo sokuyikudilika kwalo naleli qembu.
Ngibona ngathi mina njengoba sesikhangelane lokhetho sokutshengisela nje ukuthi sokulokubhidlika ngoba vele umnumzana uMnangagwa kukhanya vele inzipho zakhe vele sezitshonile ebukhosini njengokutshoko nje mina ngathi vele khathesi sibe siyafa kwithuneni.
UKasukuwere yena umbona esinda na kumbe sokuyikudilika kwakhe?
Inkinga phela uKasukuwere
gala history liberation struggle so ukuthi azazuze sibili abantu abamsekela okwakhathesi angibona ngathi hayi sokulesikhathi ukuthi le manje uya njengomuntu ongathi ufundile kancane ngawuhlabela dutch kenjana lakho angiboni kathi sizakuma.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ucubungula ezombusazwe sixoxela eseHarare. Lanxa ezinye ingcwethi kwezenotho zisola umthetho obunja ngurhulumente ozabamba amabhanga ukwamukela izifuyo njengesibambiso esokuthi uZulu acele izikwelede, amanye amalunga edale lephalamende athi lo ngumthetho omuhle olakho ukuthuthukisa abensundu ngitsho lezakhamizi zemaphandleni. Omunye wabalombono ngumeli wePinga North edale lephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Ngokubona kwami inkomo umthetho lo ngumthetho oqakathekileyo, ngumthetho esingawuthi ngozama ukuthi uphathise abantu abamnyama ukuthi labo bethole abangakuthola ikakhulu kumabhizinisi ukuthi banelise ukuthi bethelise amabhizinisi abo. Umthetho lo ngumthetho ozama ukuthi uthi bona osomabhizinisi abamnyama abangela okwabo babangela ama-assets afi anjengezindlu lama-building bethole indlela yokuthi amalozi bewathole amalozi okuthi labo becelise amabhizinisi abo. Siyananzelela ukuthi umthetho kade uvele ukhona ngumthetho othanda ukuthi abantu babe lento ebambekayo efana nama-building. Kodwa-ke nxa sokuthiwa khona olenkomo zakhe naye kakwanisi ukuthi kakazibe isibambiso esokwenzela ukuthi ekwanise ukuthi ethole isikweletu ezweni emaganga, mbona ngani mina umthetho lo uyayenza?
Umthetho lo uzabamba amabhanga wonke ngamandla ukuthi emukele izifuyo kumbe akhona amabhanga athize ahleliweyo?
Lowo mthetho awujonganga ukukhetha amabhanga ukuthi lawa yiwo azayenza no, kodwa ujonge nje ukuthi ukonosele ukhuthaze i-financial sector nje yonke yaseZimbabwe ukuthi ithole izibambiso ezivela ebantwini ezivela kumabhizinisi abakhulayo.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumeli wePinga North edale lephalamende sixoxela ekhona le eBinga. Ngengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube weStudio 7 esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Awin beba wasila le mawin beba.
Yibongambe Zulu kandaba lingalithona njani lapho likhona khona ngapho ngemakhaya. Siyahlangana njalo ke kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Njengokuthembisa kwami ngeviki ephelileyo, qhubekela phambili ngodaba lokudlisa indoda ngilonkosazana Stars Thebe Mathe lomnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi kwezamasiko esintu. Salujiya ke udaba lolu uMathebe ekhuluma ngokuthi umuntu owesifazana kumele aphathe njani omunye wakhe.
Okuhle ukuthamba nje ubaba umthambele lapha ngathi yaphuma khona yahlanhlatha. Yebo phela asikuthi abahlanhlathi labo baba bayahlanhlatha, kodwa ube le ndlela epholileyo yokubonisana lesithanda sakho ukuthi hayi baba inhlanelo leyanothe sihlanele u-301 endimeni leyana uyawubona umkhathi uzikiredi ukuthi ithini. Asifake u-2 months uyokuziva uthi masinyane njengoba izulu ukuthi uyedlulutshana, hhayi ukuthi ngesikhathi inkomo zihlaba undina ubaba sithi thathani liyani ihlanyelo ubambe ikolo uthi ukuthini ukuthini iza kusukela indoda ngempama ukuthi usuyadingana nempankwa uthi ufuna ukuthi kusasa ingasakhonya emzini wayo. Akulanto enjalo ezakwenzeka. Okuzatholakala kuphela ukuthi uzayinika isikhwehlela izacaka ibe lugodi iyadleni ayinoni, ngoba lokhela kuzabe sokumila emthanjeni yemzimba yakhe ukuthi lanxa ukudla kumele kubhudluke kuhle emzimbeni awusabhudluki ngoba wamdlisa into engathediyo emindawonye. Uthole sekukhwehlela u-athe kuTB kayibanjwa kumuomtaleni kuchana mta na mando nenga kumala yiguwa kongaji ni sukama nguti kumeli ndoto kongu ishase la jelo ba katwa agula ndoto sote mgalu kuchana kibuti agula kutumtu zilele omuti indoto ngai zire unga ishase la kwa katwa bandi noma uti zeni noma utaya acha uzaivu nivo ivo ngole la kuhusu mfazi ambiri kumpala
ye kunjalo ke khabo uzizokutwa ke phela uzazibana udliswe ngefotsholo asiyekela ukukhuluma iqiniso sibili kukhona khona kho phela ifotsholo iyabe ijayiwe yini
uba abantu bale nkulumo ezijene lo mathebu uzavumelana lami kufana nala madoda athi mina vela ngenziwa njalo ngumfazi mina umfazi ngiyachaya utho njalo nje kanti nguyo esingakha achuka indlebe ezakuchaya ngenhlanekela abuholele kudle kwembuzi kodwa phakathi kwamadoda ayebesithi mina umfazi ngiyachaya kuhle ukukhuluma abantu bajayiza ifuba ngezinye izinto kambe wona umuthi sibilwa lougcwala ifosholo abantu bakwazi ifosholo inganani phela angahlaphe lanxa uthi uyamsiza izinto lezi zingaba khona kasali kodwa ubunzima bakhona yikuthi ezinye zakhona ubuningi bazo vele zingcolile akuzwe kambe nxa umfazi ezahamba egeza engxenye esesikhathini athathe amanzi lana kuthi apheke ngawo itiye ayisikokoizinto umuntu ingcekeza khona lokhu kati yona indoda ingathona ihlezi kona bendlini umama lowo uyabe kholisa ukuthi kutheni amanye amadoda eselela abantwana yena bese boba umbo ngendlu nje
ye kunjalo mabhoqo yazizwela sibili phose lakho khonapo
umuthi oqondileyo wokudlisa indoda yikuyithanda kuzehlisa kiyo kodwa nxa ufuna ukubona ukuthi enye inyamazane ingaphila yini phakathi komzimba womunye umuntu hlanganisa zelezi zinto ezikhulunywa ngumkandla uzenze uzifake kodwa okushondelayo uzaqala nzima ngomuntu wakho esethona ekhwehlela engumbongi yendlu lanxa usufitule plani yokwenza ulutho kulezi nsuku phela umlimi siwasifusisa lathi omama akunika iplani umlimi une mali yakho usufuna indoda ikuncedise ukuthi lenzeni liinveste njani siyathe baba lokhu senze njani dedi lokhu senza njani senze njani baba uvele useyinto yokutshona ihoka akwesabe akukhohle aza kukhohle loo mali isengutsheni ukuthi kenje isithanda sami ufaneleke ngithiwenangasijumekile mphonge usithelele enye into nje siyilalele ngenxa yokuthi wayivela wayiphambanisa wayigcina izihlahla zokuyenza ibe yisiphukuphuku isinto kandura sozamela kube ngothi kathi baba uyabona laphana khangela baba khangela lokhu hawe uyabe usuzithalisa enzima dube uyabe usuzithele enzima ukuhlala nesitunatuni endlini indoda idliswe ngokuyithanda uyiyekele icabanga uyiyekele le ngqondo zayo ukuze nxa urongo ikuqondise lawe lanxa urongo erongo umqondise
hayi ke okwalamhlanje ngimalapha ke zulukandaba ngithathe leli thuba ukuthi mbonge ke unkosazana Charles Thebe Mathe lo mnumzana Thandeko Zintumkandla ingcwethi kwezamasiko esintu asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo Oliver Lisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilale
uhlelo olumnandi uhlelo oluhlabusayo uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke esiluphiwe nguGibbs Dube weStudio 7 asibeni sonke njalo loGibbs Dube ngeviki ezayo okwamanje ngelifake ezandleni zika Mike Wobe esedulele uhlelo lwabasakhulayo
Yigudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe namhlanje ngizobe ngixoxa losikhulayo ongumlobi umnumzana Pluto Ntabende mayelana losuku olukhethwe inhlanganiso e United Nations Educational Scientific and Cultural Organization UNESCO njengosuku lapho umhlaba wonke jikelele uzabe uthakazela abalobi njalo umsebenzi wabo wokubhala amabhuku olubizwa ngesiNgisi World Book and Copyright Day ngiyakwamukela kuhlelo Pluto unjani Pluto wami
ngiyaphila
njani? Ngiyazama bhuti wami. Masihlabe ke le ndaba. Yini umbono wakho ngalolu suku?
Usuku lolubalulekile kakhulu sibili ngoba lusuku oluthi lokhuza imisebenzi yethu njengabalobi liyayifaka emisweni abantu njalo luyitshengise ukuqakatheka kwayo.
Inhlanganiso e-UNESCO iyatsho ukuthi kulumnyaka uhlelo lwabo lukhangelele ukufundisa lina abalobi abadabukela amazwe atshiyeneyo emhlaba wonke jikelele indlela zokubhala amabhuku azoyenza ukuthi kube lula ukuthi abantu abangaboniyo babale amabhuku. Awungitsheleke Ntabende, abantu abangaboniyo kwele Zimbabwe balalo ithuba na lokubala amabhuku?
Ithuba likhona kodwa hayi asilo thuba sibili esingathi thina lingalokhuzwa ngonke umuntu. Sibabo Dorothy Duncan Braille Library eHarare, kodwa ke zilutshwana indawo lapho abangathola khona amabhuku abangakwanisi ukuwabala ayenzwe nge-braille. Kufanele siqakathekise njalo ukwenza la abathi ngama-audio books abangakwanisi ukuyalalela.
Lezi nto zikhanya ngathi ziyabiza imali eningi. Awungitshele, ziyatholakala na kwele Zimbabwe?
Lezi zinto ezingatholakaliyo sibili ngikhuluma lami ngisazama ukuthi lami lifakwe nje kwaba kuthi i-audio ukuthi anzelaleke, kodwa into ehlupha kakhulu into ezingatholakaliyo zini.
Abameli abe-UNESCO bangayenzani ukuze basize abantu abangaboniyo kwele Zimbabwe ukuze kube lula ukuthi babale amabhuku?
Ngibona ngathi yonke into iqala ngokuthi bekhulumisane labalobi, sikhulumisane njalo lenhlanganiso ezingasincedisa ukwenza ama-braille lawa ama-audio books. Bengasinceda njalo lokuyenza maybe esingathi yi-fund yokuthi bencedise ngezimali ezincane ukuthi sikwenze lokho.
Enye indlela engasiza abantu abangaboniyo kwele Zimbabwe ukusetshenziswa okwama-information communication technologies, imishina eyenza ukuthi kube lula ukuthi abantu abangaboniyo babala amabhuku. Le mishina iyatholakala na kwele Zimbabwe, njalo i-UNESCO ingathi singaqala ukusiza ngokusithengela le mishina sikhangelele ukuthola usizo olungakanani?
Hayi, into zingatholakaliyo singathi vele nje izinto ezingancedisa labo abantu kazitholakale elizweni lakithi. Okunyangazi ngaba ngurhulumente lo mkhonomi wethu kwenzakala into ezinjalo zingatholakali. Ekuncediseni lapho kuqakathekile ukuthi sihlale labantu njalo laba abafuna ukuphathiswa. Kuqakathekile ukuthi labo bebe khona uma sizama ukuthi sibuye thina esingathi le-plan yokubancedisa.
Uma sesixoxisana ngokuba la mabhuku njalo abantu abangaboniyo, ngaphandle kokuthi le mishina eyama-ICTs iyabiza imali eningi, zikhona izinye izinto na ezingayenza ukuthi impilo zabo zibe zibi?
Singathi thina ilabo abalobi abalobi labo kuqakathekile ukuthi baziswe, ngoba abanye abalobi abaningi abawafaki amabhuku singathi ku-braille kuma-audio books awangakwanisi ukuthi encedise labo abantu angaboniyo. Nayo-ke esingathi yona yi-marketing to abantu abanjalo, sisuka sibakhodle njengomphakathi.
Abalobi kumele bayenzeni ukuze amabhuku abo atholakale kulabantu abangaboniyo?
Okokuqala ukuthi kufanele udinge inhlanganiso engakwenzela. Okokathesi mina ngisakhuluma labe-Dorothy Duncan Library abayenza ngeze-braille ukuthi sikhulumisane ukuthi bengangenzela njani ukuthi ibhuku libe nge-braille. So inhlanganiso ezenza amabhuku anjalo incwadi ezinjalo zilutshwana, yikho nje okwenza ukuthi kube nzima ukuze abalobi benzele abantu abangaboniyo amabhuku.
Abalobi kumele bayenzeni ukuze amabhuku abo atholakale kulabantu abangaboniyo?
Okokuqala ukuthi kufanele udinge inhlanganiso engakwenzela. Okokathesi mina ngisakhuluma labe-Dorothy Duncan Library.
Ukuze lokho kwenzeke, umlobi kumele akhangelele ukuchitha imali eningi na?
Into ebizwa imali eningi okwenza ukuthi labanye abanelwazi lokuthi kwenziwa njani egcine bengasakwenzanga.
Hayi, uyihlabile le ndaba Ntabende, ngiyajabula ukuba lawe kuhlelo. Bafethu, isikhathi sesifikile lapho sekumele ngilivalilise. Olivalilisayo ngu-Mike Hove. Bafethu, lilale.
Siyabonga. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, zilomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu. Lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Usiphathele uphi umbhalo?
Namhlanje bengifuna ukukhuthaza abalaleli njalo bakhumbuza ngokuba yilo nalo umuntu odalwe lapha emhlabeni udalwe ngunkulunkulu wamenza ukuthi umuntu lo abe lenjongo ngempilo yakhe. Singananzelela kumahubo, kumahubo 139, kuyamangalisa kakhulu ngenxa yokuthi uDavid uyakhuluma laphana esithi yena engabi khona esishini sikamamakhe unkulunkulu nguye owamelukayo, nguye owamdalayo, nguye njalo owambumbayo waze waba ngumuntu ephakathi kwesisu sikamamakhe. Ye, singakhangela njalo uJeremiah, uyakhuluma kuJeremiah chapter 1 verse 4 uthi vele ngingabi khona, unkulunkulu ekhulumisana loJeremiah ethi wena ungabi khona ngahle ngawukhetha ukuba ube ngumprofetha wami. Lokhu kutsho ukuthi unkulunkulu uqala adale injongo yomuntu umuntu engabi khona. Kutsho ukuthi sonke sikhona lapha emhlabeni sizalelwe ukuze sifeze injongo leyo unkulunkulu ayidalayo ukuze siyenze. Singakhangelisa umzekeliso kaJesu, ilizwi likankulunkulu lithi lona yena wayeyimvana eyahlatshwa aba ngumhlatshelo umhlaba wona ungabi khona. Kutshengisela ukuthi uNkulunkulu uyahlela injongo yomuntu ayibekile laphana abesebuyela ngemuva ke sokuza kuba le njongo eyokuthi umuntu lo azalwe. Kodwa umuntu lo uzalwa ngabazali abathize, uzalwa engumuntu mbe ngumuntu omnyama mbe likhiwa mbe ngumChina mbe ngumIndia. Konke lokhuyana sokuhambelana lokuthi akwanise ukufeza injongo leyo uNkulunkulu amdalele yona. Ngathi singakhangela ubaba uMandela ukuthi kwakudingakala umuntu onjengaye ukwenzela ukuba iSouth Africa ikhuleleke. Singakhangela njalo embhalweni uEsther, abaningi bathi thanda ibhuku lelika-Esther. Siyakwazi ukuthi uEsther wayengumJuda owayengaphandle owangamelanga abe indlovukazi yePersia. Kodwa siyambona uNkulunkulu ehlanganisa izinto ekugcineni uEsther wagcine engena esiba indlovukazi. Ngokungena kwakho ukuba indlovukazi waphephisa isizwe samaJuda. Yazi ukuba uJosefa uNkulunkulu wayenza ukuthi uJosefa athengiswe ngabafowabo angene ejele, kodwa ekugcineni simbona esenguye omkhulu eGibhithe esiza abantu esenza ukuthi kube nokudla. Sibona uDaniel kuba into efana naye. Ngakho namhlanje inkuthazo endayo ikuba abantu bekezela kule njongo uNkulunkulu akudalela yona, njalo kumele senjongo uyifeze. Injongo yakho uNkulunkulu akudalelanga ukuthi ibe ngeyakho ukuthi uzikholisele, kodwa wayidalela ukuthi wena uncedise abanye abantu. Siyabona umama uTeresa wancedisa abantu ababedubeka eNdiya. Siyabona njalo uNkulunkulu uvusa abantu abaningi ukuze bencedise isizwe abanye abantu baphume phakathi kokudubeka. Manje wena yithi injongo yakho uNkulunkulu akudalele yona na? Yumbuzo engifuna ukuwutshiya labalaleli ukuthi kumele uzihlolisise ubone ukuthi kambe kuyini okumele ngikwenze ukuze ncedise abanye abantu, ncedise isizwe sakithi ukuze abantu baphumelele, abanye baphume kuyangeni, baphume kudubekeni. Intandane sithola abazali, abantu abagulayo bathola umuntu obakhangelayo, njalo njalo ke kumele ube kwazi injongo yami kuyini, kuyini engakudalela lapha emhlabeni.
Kuyigqibe mfundisi, ubabeke enkosini abadubekileyo labadabukileyo lamhlanje.
Siyathandaza namhlanje ngegama likaJesu, sithandazele ukuba uNkulunkulu sibe kwazi injongo yethu okokuqala, kodwa kwesibili sesithandazela abalaleli abagulayo labalaleli njalo abadabuke emoyeni ukuba bathobe wena ngelizwi lakho, bathobe ngomoya oyingcwele, ubasize ngegama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga kakhulu inkosi sifuthisa.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Le mthokazo muhle olivalelisayo ngentungameli Nkomo.
Siya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.